Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 Mbimbitho 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, badlana ingqondo kubandla lezano PF ngokwengezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi sikhulumeli sakhe sichothoza abakhuluma ngodaba lolo. Imihogoyi isithwalise nzima abantu eMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhangelelo ukuba amalunga ebandla lezano PF azaqhubekela phambili esithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Loba isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba esithi amalunga la labavangeli beRoma abakwinhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labanye abakhuluma ngakho abakwazi abakwenzayo. UCharamba utshele abezindaba abeZim Live ukuba uMnangagwa useveze ukuthi kafisa ukuqhubeka esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa umbuso wakhe. Ngakho-ke abakhuluma ngodaba lolu bachitha isikhathi. Loba kunjalo kuyaxokozela kubandla lezano PF ngodaba lolu kulandela ukuxotshwa kubandla leli kwalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Mnangagwa sokumele aphume embusweni ngoba wehluleka ukubusa eleZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF.
Into iyakhulunywa ukuthi hayi thina sifisa u-2030. Kume labanye bathi hayi thina asifisi u-2030. Bonke bona abantu baqondile, akula muntu orongo khonapho ngoba izifiso zabo phela. Kodwa ke naku phela lo ofisela u-2030 yena usephume egcini wathi hayi yena kakukhwabithi ufuna ukubana aqede ngo-2028 ayophumula. So kusho ukuthi yikho kade kukhulunywa ngubaba uCharamba ukuthi hayi unominiwa ngkhona usekwalile, so kusho ukuthi sokunjani sokuvaliwe. Kodwa akusiko ukuthi kona umuntu ebephabaze nxa angalelokho ekhuluma ngakho. Anti ukukhuluma lokwenza ukuthi yini lapho abantu basakhuluma izifiso, but kuyafika phela isikhathi sokwenza. Thina silento ento yi-Congress eyenziwe after every 10 years elandelayo ikhona ngo-2027. Yikho lapho kukhethwa khona inkokeli ezintsha ezizakhokhela iminyaka engu-5 elandelayo.
Ye, kodwa ke kwalithi kolapho nxamhambe uzasile ukuthi khona okwakudungi ibandla lenu yini, alilakho ukuthi sokulokuxabana kumbe into ezinjalo kakhulu. Ngakhona uMnangagwa yena esithi hayi kafisa ukuthi aqhubeke sembusweni.
Kuyasidunga ngenxa yama-extremist mentalities. Into leyo bekumele kube yinto ekumele sihleke ngayo. Nxa wena Mthembu ubuye usithi hayi mina ufuna u-2030, mina sithi hayi Mthembu u-2030 hayi asamfuni, akusamelanga silwe ngenxa yakhonokho. Ngoba vele imibono ungabona sifanana yonke, kuyabe sokule problem inkalakatha sibili. Imibono kumele ishiyane. Ungabona sokudungeka sesidila lama-extremist abantu abangakwanisiyo ukurizina njalo loku-accepta ukuthi wena sizabona izinto ngendlela ezijiyene. Aba-2030 bayigile bekhulume ngo-2030 wabo, abangafuni u-2030 bayigile bakhulume ngokungafuni u-2030 wabo. Okusalayo idemokrasi ithi kona kuzafika ilanga lokuthi na uzathi hayi asivoteni sibone ke ukuthi right abantu 2030 libangani, sebephakamisa izandla zabo kumbe sebeyenza ama-ballot papers abo. Abangamfuni u-2030 bangaki, sokuphakamisa izandla kumbe kwenziwa nge-secret ballot yini, sokuphuma impumela ukuthi wona what carries it, ngoba thina in our democracy ebadlele leZANU-PF we always say that the majority carries the day. So wena lawe nxa uphakathi kwalaba bantu bengafuni u-2030, nxa sebeulaba 2030 la usuhambela khonoko, nxa wena unga-2030 laba bantu bengafuni u-2030 sebewilile la usuhamba njani lakhonoko. Yiyo indlela esafundiswa ngayo umhlangano, esiqhuba ngayo umhlangano ukuthi kona the majority carries the pay. Kodwa ukudungana lokwana Mthembu ngokwabantu abale-short minds man, abantu aba-extreme in their thinking, umuntu ohlele ukutolerate ukuthi omunye umuntu uzacabanga ukuthi
lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF, exoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazwe ezimele.
I-2030 agenda sikhumbuleni ukubana ayisiyo yokuthi kube le-development elizweni. Yikubana kulabantu abakholisa i-status quo okumbe lolu hlelo lukhona. Olokutshontsha, olokulutha, ukhumbula ukuthi kulama-gold mafia, kulabochivayo, kulabotagwireli, labo bonke nje abonayo amasele egolide abagebha imigodi ezigangeni, olithium, ama-China. Yibo bonke laba abantu abaqhuba indaba ka-2030 ayilani lengqubekela phambili elizwe iyindaba yokuthi abantu bafuna ukubana balayine izikhwama zabo baqhubeke bejikela abantu nje amafufu njengoba besibona benika abantu ama-Toyota Aqua lezimoto ezinye ezinkulu kuzama ukuvala abantu amehlo kodwa injongo yibusela kuphela kukho kunye
kodwa ngiwase sikhangela sibili baqhubeka lokho bekutsho khonokho njalo udaba lolu luzaphetha njani baba Mlalazi
ikuthi abantu bezanuka abathembekalanga ukhumbula ukuthi umgabe besiyamxotha ngo-2017 ama-province I think angu-9 ayesemme-endosile so bangaqhubeka besitsho namhlanje bethi 2030 kusasa bavuke betshintshile sebexotsha umnangagwa so okunye siyagoqa izandla sibukele njona kuvele kuyisisana sana
ugoqa izandla libukele kuyanceda khonokho
wethu ugoqa izandla mbeni uzivulile eZimbabwe ngalesi sikhathi kuba nzima ngokugcina usiba yi-victim kulula ukubana babambe umuntu wangaphandle njona sibona intatheli indaba enjengoblessed isejeremani ngenxa yokuyi-interviewa kuphela so abangaphandle bangaphatheka endabeni eziyi-internal ezezanupief bagcina besiba ngama-victims and izanu siyazi i-brutali kanjani emntwini wangaphandle bayesaba ogeza babamba oblessed bangabamba labanye abantu abangaphandle so thina okufanele sikwenze nje njengona ngitshile ukuthi sinxuse labana abaphakathi kuzanu ukubana kabaphume ngapha phandle ebantwini babuye kithi ebantwini nxa sitshawa sitshawe ndawonye betshawa bengapha nothi ukuthi bona babe phakathi sitshawe thina phandle so ukugoqa izandla yebo kuyafana nje ngoba kulanto engenzakala ngazo uzivulele ezo zandla
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxalo Gibbs Dubo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela nampa wafube mbula lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela nampa wafube mbula
Imihogoyi isithwalise nzima abahlali beMathabeleland South lapho edla khona izilimo ezigoqela umumbu lokhu ukukhathaza abalimi abanenyi abathi balakho ukulahlekelwa izilimo ezinenyi njengoba zidliwa okwethusayo zinhlavane leminye imihogoyi iAlbert Ncube
abahlali abaxoxela eStudio 7 bathi balakho ukubhekana lendlala Ephose efane laleyo yadalwa isikhudumezi somkhathi ese El Nino nyakenye. Unkosikazi Saziso Khumalo, oyisakhamuzi evokole insiza, uthi izilimo zizatshabalala ngenxa yemhogoyi.
Imhogoyi ikhona sibuyahla. Sisikhipha sibile kudleni ngoba sibile amabele ayadliwa. Iyangena phakathi kwenhliziyo leziyana yichithisa ichithisa. Sesisethuka lokuthi enxenye sizagcina singasatholi futhi ukudla sibuye silahlaselwe indlala leyana esike sabalayo. So ke sesilokhu sikhangele sisithi kumbe engeyabezi abezokulima bazasincedisa ukuze imhogoyi le ibulawe kumbe bathi kule mithi yokuspreya kumbe benzenjani. Kodwa ngendlela okwenzakala ngayo hayi.
Uphinde wathi la madlelo asengozini ngoba limhogoyi isidlalo tshani.
Futhi sokule minye imhogoyi edlutshani lapho edle khona vela kusalitshani leyo ke ngiyegangeni ehamba egangeni umumbu layo ngeminye leyo layo ngeminye la idlutshani le idla izilimo zethu so ke sesilokudana nje ukuthi hawu nkosi besithi kumbe sizake sithole ukudla lo nyaka manje hayi imhogoyi esisithwalisensi
la mazwi agcizelelwe ngumnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi samatobo Othi sivuno silakho ukutshabalala ngenxa yobudle lobo obuhlasele izilimo.
sibona amabele ayadliwa and udla kubi lo mhogoyi ngoba udla inhliziyo yamabele mayazi ukudliwa inhliziyo it means isivuna asisekho okuyinto lokhu sokuyavila kutshakazi kukuncane kugcine kungasafakanga isivuno esisilindele la imhogoyi isivele sihlasele ma seyivele seyikhona phakathi kwamabele akululanga ukuthi uyikhiphe besicela ke uhulumende izame ukuthi isincedise ngemithi yokusprayer ukwenzela ukuthi khona lokho esikugcinileyo ukudla nyana ukukhona singalambi njalo ngoba lo nyaka odlulileyo silambiswe ukuthi bekungela zulu lo nyaka kule zulu sokulokudli
umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane kwanda south uthi lanxa limhogoyi ihlasele balokubonga kuhulumende ngoba sebephathisiwe ngemithi
ya imhogoyi ikhona imhogoyi ikhona abantu bathwele nzima emasimini ngemhogoyi kodwa sibongela nje ukubana uhulumende usheshile laye wahle wabisa imithi wabisa imithi emhogoyi ukuthi abantu baspreye emasimini baspreyile eduzane lapho ababona khona ikhona okolo nyaka ukuthi umangalisile lokhu asikaze sibe lakho phela thina lokhu okuyimhogoyi lokhu kodwa lo nyaka phansi ungakhala ezindleleni letshanini kumnyama kutejwe okwemasimini hhayi khangani abantu sesizawavikeleka ngoba siphiwe umuthi
kusenjalo isidumbu somfundi weNtebe Primary School othathwa ngumfula wanyamalala phoswa kwamaviki amabili sitholakele ngesonto ngemva kokugejwa esizibeni izakhamizi izakhamizi zisole kakhulu ukungancediswa ngurhulumente njengoba bezigebha ngezandla sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikarhulumente ngodaba lolu ngime lo msakazo weStudio 7 ngiseGwanda Albert Ncube.
Kweziphathelane leMelika sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemisebenzi edalwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ngohlolanja eyethulwe izolo lohlangothi olubana ngezemisebenzi. UJamela uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Kuhambelana lesimo esikhona kulezi nsuku i-uncertainty yona leyo eqala kundaba zama-tariffs. So as an employer phela angithi uqhasha usazi ukuthi i-business ihamba njani ama-targets akho ukuthi ami kanjani le ntengo zakho le nto ziwodayo ukuthi zimi kanjani nxa kungakabi lesiqo lempumela ecacayo ukuthi ama-tariffs afakwa kumbe kafakwa akunule emakhampanini ukuthi baqhathe ngoba bakwazi ukuthi kuzalo kuhamba njani.
Yes, ngathi kulungiswa njani kulokhu Jamela?
Mina ngibona ngani umongameli ngiyokufanele kulungiswa. Ugawafake ama-tariffs or angafake. Ngathathe isinqumo angabi siya emuva, siya phambili, siya emuva, siya phambili. Kunzima emakampanini ukuthi bathathe ama-decisions nabo.
Ye, nxa sisikhangele kulokhu ukuthi kule msebenzi 851,000 edalwe kule Melika, kulalokhu kade kukhangelelwe. Ubona zani kunyanga ezayo kuhamba njani?
I think kunyanga ezayo unless ama decisions athathwe kuzofana nakho ngoba okukhulu kuma business ukuthi wazi ama business i-business ranwa ngokuthi umuntu ama companies babe kwazi ukuthi ikusasa labo limi kanjani angithi yonke into ihambelana iyenziwa ngeplanning so nxa ungakwazi ukuthi kusasa kuyabe kumi kanjani akulula ukuthi uplane kahle njengoba sesiphila ku-global world nale ukuthi ama-parts ezimoto amanye ayenziwa ngale amanye ayenziwe ngale imoto izohlanganiswa la so nxa ama-parts ezovela ngaphandle ebuye esele tariff kumbe ngala tariff uzoplana kanjani.
Umnumzana Washington Jamela ngodaba keZimbabwe ohlala khonapha eMelika ubexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseChicago. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Lamhlanje lilanga lokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Njalo sixoxa lo Councillor Agnes Musaka webandla le TCCC yena osanda ukufungiswa ukuthi aqalise umsebenzi wobulawayo. Ungene kuli council ngehlandla labesifazana elaziwa ngokuthi proportional representation. Engenye imizamo yokuthuthukisa abesifazana ukuthi babe lamathuba afanayo labesilisa.
Kuhle sibili ngiyakwamukela ngokuthi ngiqalise umsebenzi nje labantu kucommunity.
Buyino kubona kukhathaza kakhulu edolobheni lakobulawayo ikakhulu nxa sikhangela kwabesifazana labantwana.
Ngabe kukhathaza kakhulu nxa sikhangele okungaphathisa ngoba kulabo mama labogogo ngabanye nje abantwana abangela msebenzi abanye abaphila ngokuzithengisela njengokhansela osekhulele endaweni yona le ekubona layo ukuthi hayi ngabe abantu bona labana bayanikwa indawo enhle ekhululekileyo ukuthi labo bezame ukuzithengisela kuhle kungela kuphanjaniswa ngoba seke sibone abantu abaningi edorobheni lapho kobulawayo begijigijima begijinisa so nxa ungukhansela lesiyana kumele laso ndise kwabakhulu ukubana lokho akumelanga kwenziwe edrobheni lakobulawayo kodwa okukhangeleleyo ukuthi idrobho lihlanze kodwa labo abathengisayo babanike indawo elungileyo yokuthi labo bathengise besikhululekile.
Wangena nini kwezombusazwe kumbe ekusebenzeleni umphakathi lokuthi vele ungubani?
Mina ngingu-Agnes Musaka ekhaya kithi lapho enzela khona izabuka khona kusedinga ngafunda khona ngale i-primary from u-grade 1 kusafika u-grade 7 ngafunda esaba esigabeni sakithi esaba primary then ngayafunda i-secondary yami u-form 1 up to form 2 esiyangifundi ngase ngibuya lapha kobulawayo ngo-2001 ngazohlala ngapha kobulawayo sengijiye isikolo ngenxa yemali zona lezi ezaswelakala but ngafika ngahlala ngasebenza lapha kobulawayo from 2001 esiyafika kulesi sikhathi u-Agnes Musaka ungene ezombusazwe ngo-1999 ngahlala ngingu-secretary we-youth ngase kuba ngu-chairperson ngasuka khona phana ngaqoisane-vice-chairperson kuprovinsi yilokhu ngisiya akuze kuyefika kulesi sikhathi i-TCCC engikiyo sikuthabango ngoba zandeliswa kuthabango so kade singakwazi khonapho but sikuthabango njengoba kade sithabango nguye onguye u-general secretary u-Agnes engiyeso ngukhansila lakhethi usebenze kakhulu ku-community esebenza zabantu abaku-community kobulawayo ngathi ibulawayo yonke jikelele ngisebenza under kweyinye i-organization sisenza ama-donations sisebenza nabantu abantu bahle babangazi ngemisebenzi yami emithi akade ngiyenza lapha kobulawayo.
Ungabatshela labasekhaya khona le bhingi ukuthi ye usungukhansila lapha kobulawayo omakhelwane ade bengakwazi ngolimi lwabo?
Bakulindiswe kuphinga kumlivizi ngihamba ukuthi bakathathe isisaka yeli kuthi bonse bakulindiswe ndakazi wathi kwaphambe iyabukhansela okunokubulawayo kebeleka under i-ward 5 kuli bonse bathazizi kumlivizi kulindiswe bonse nabayakathi ngizibe ndimuzibise kuliyasona ukuthi Agnes Musaka waba bakhansela okunokubulawayo wakazi wathi kwakathathu mu-5 mashi so wakathazika kubeleka ukhansela okunokubulawayo lathi ndimuzibise ndalumba kuli bonse bali kushiyelela kuliye lino kuthi bazie kuthi no Agnes ino wakabakhansela kulumba.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Agnes Musaka ofungiswe kuyona le iviki ukuthi asungule umsebenzi wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili nkomo lamhlanje sixoxa ngodaba lokuthi intatheli zindaba kazisoze zivunyelwe emihlanganweni yokulungisisa udaba lwegugurawundi ezaqhutywa yizinduna lalabo abathinteka kubi kumbe ababulawelwa yizihlobo ngumbhuqazwe lo sixoxa lomholi wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kwalolu daba ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi kodwa kuyadanisa ngoba kuyabonisa ukuthi ukuphephetha nguye osesesidrayiveni. Umbuzo wokuqala yikuthi kuyini okufihlwayo. Ngesikhathi segugurawundi kwaba le-blackmail abanye abantu bangabi kwazi ukuthi kwenzakalayo. Kathesi bayenza i-blackmail ngoba bafuna ukuthi umphumela ezaphuma lalokho kuzathiwo ngabantu bekusese kukhitshwe abantu bayaziswe lokho bona abakufunayo. Okudanisayo yikubana umtshana lazo izinduna ezivumelana lalokho kazitshiyananga labothombe ngama-modern day traitors angabathengisi ngoba bavumela ukusetshenziswa ngumbulali. Yokufuza ukuthi bethi hayi lokho okuthoyo umongameli asikwazi kumbeni kokufunwa ngabantu baseZimbabwe ngoba asisoze sadiktikthelwa ngu-Emerson ukuthi kuyini okufuze kuthiwo kuyini okufuze kungathiwo ngoba u-Emerson izandla zakhe zigcwele igazi.
Lina njengenhlanganiso egqugquzela ukuthi abantu abathintwa yigugurawundi bathole ukwahlulelwa ngendlela efaneleyo selike lazama yini ukukhuluma labo obaba uMtshana Khumalo.
Obaba uMtshana Khumalo okuluhlupho kathesi ngibona ngazathi okubuhlungu njalo yikuthi ngondunywe yinkosi. Kakukho ongathi hayi umtshana kathesi ngingakhuluma laye ngakho laye isithunywa unjengosodomba ukuthi kulo muntu okhonjwe ngumfazi yena uthunyiwe nje ukuthi ndoda ahambe engivelela uye ngicelela umlilo okozibala. So kunzima ukuthi kathesi sithi kukhona ongakumisa lo mtshana. Kungalula kumbeni ukukhulume lo Virginia Mabhiza kumbeni yena u-Emerson ngokwakhe ngoba i-project yama-individuals kuthunywe nje izinduna ngoba zingezakithi kodwa vele i-project leyi kayisiyo yezinduna i-project ka-Emerson nabangane bakhe ababili abathathu uMabhiza uThabane Mpofu nabalutshwane nje. Kuqakathekile ukuthi abantu bebe yibo abasukumayo bethini.
Ubonabo obabetha ngamagama selike lazama yini ukukhuluma lapho. Ngitsho yena umnankakwa ngoba useke wabuya kobulawayo kanenginengi elanda udaba lwegugurawundi lolo.
U-Emerson ume ubuya kobulawayo ubuya ekwazi ukuthi uzohlangana lobani ezotshela labo ababizileyo ukuthi kwenziwani ngabuyi ukuzolalela ukuthi abantu bafisayo. So umebuya kuyabe kucacela ukuthi uzohlangana kade usebuya ezohlangana lezinduna kasahlangani le-civic society kasahlangani lama-church sebuya specifically ukuzohlangana lezinduna. Uzananzelela ukuthi kumnyaka usuyaphela bekuthe i-programu leyi iyaqala ngo-January. UJanuary wafika ngokuthi iyaqala ngoFebruary, uFebruary wafika sokuthi iyaqala ngoMarch, uMarch sesifikile sokuthiwa sithi iyaqala ngo-April. Okunye okudanisayo ukuthi ngethemba lokuthi balokhu besehluleka ukuthi beyi-micromanage so that beyi-unrole. So ingagcina ingaqalanga le program.
Ukuze luqhutshwe kuhle lolu hlelo ngendlela eyamukeleka ngumphakathi weZimbabwe kumele luqhutshwe njani?
Akube le-openness lungabi micromanage. It's a national program. Wonke umuntu oloko kutsho lokokokwenza lofuna ukuyalalela kavunyelwe ukuthi elalele kuze ukuthi kwenzakalani. Lokhu ukuthi umuntu asebenzisa ama-resources elizwe ebesesithi kwankona yena uzadecide ukuthi ngubani okuze bekhona ngubani ongavuzange bekhona kuyazila. Imidiya umlandu wayo yikwazisa abantu ukuthi kuyini okwenzakalayo elizweni kuyini okuthiwo ngabantu. So uma umbulali esesithi kafuni imidiya kuyasibonisa ukuthi sesenza ugugurawundi number 2.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Fuzwayo, siyabonga.
Ubonga mina.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu. ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga untungami linkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi werumba uBlessing Luphahla ehamba leqembu lakhe alibiza ngokuthi ezako bonke lapha baphethe ingoma zabo ezintsha
lonke ngiyabingelela nje inkalo zonke njengomhlaba lapho kufikelela khona umsakazo weStudio 7 igama lami uBlessing Luphahla umuntu odabuka eTsholotsho phansi kobonke le ngiyalibingelela lonke ngithi liphile lonke nje
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inamba yami ithi 0844383835 ngikhuthaza kakhulu ukubalandela ukuthi ngicela WhatsApp bese nisakhulu ku WhatsApp ngiyazi abanye baseBotswana abanye bakhona lapha eSouth Africa abanye baseMelika uWhatsApp ngakwazi ukuthi sikhulumisane ukuthi sizoyenza kanjani kodwa nje ngikuthembisayo ukuthi i-album ayingabe siphelele yonke abantu bazoyithola nabo enkundleni lezokuxhumana nje ku-social media bazoyithola kubo YouTube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
kubalandeli wonke ngiyalithanda bakithi bafowethu bonke abahamba ngamatraki kuphi kuphi abanokufona lingadeli siyalithanda lonke bafowethu engifisayo nje engakusho ukuthi bafowethu sonke into enhle emhlabeni kubekezela kuba nje amagama engawasho nje ukuthi ayikho into elinandi ukubekezela ngenhlonipho umphako ongapheli bathi ngumphako ongaboniyo inhlonipho yini engifundileyo nje lokho engisaphile ekuphileni so ngithi wonke umuntu ongumlandeli ubekezele ulinde isikhathi uhloniphe nje emhlabeni
lo ube ngumculi werumba uBlessing Luphahla exoxa lo ngtungami lenkomo weStudio 7 singeke ehlukani yesikhangele bezihamba phambili badlana ingqondo kubandlalezana uPF ngokwengezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa imihogo isithwali senzima abantu eMathabeleland South silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe ukuya kuWhatsApp channel ethi VOA Ndebele
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.